Langeka khulume ngakho ngoba kuyamiyangisa into eyenzakala kuye ikhabhali yakhe ikhateli yakhe ngabantu bakhe bona laba benza njalo usuka ke abesesethukaka panike nxa ke abacubungulayo ke sebekukhiphile ukuthi hatshi libona kusenzakala kanje icontract leyi lowo yisihlobo lowo ngumngane omunye ade bemphika ukuthi kabamazi sibonile ama-invitation letter lapha ku-social media bembiza e-state house ukuzokudla idina laye kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende nalo vele ucorrupt kumangalisayo yikho-ke ngathi ecorrupt-ke akumelanga abe sesiba nguye futhi osekhuluma-ke ngenkohlakalo ukuthi kayifuni yena evele eyakhiwe ngayo inkohlakalo ephila ngayo inkohlakalo lohulumende yikho-ke angeke aziveze azichaze ukuthi yena nguye owenza inkohlakalo uzabe lokhu esola nje abanye abantu kodwa-ke iqiniso lisazakala wonke umuntu uyalibona lisegcekeni ukuthi inkohlakalo iphekwa yenziwa-ke emzini wezanu-PF ke lohulumende kamnangako.